Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 15 kuzibandlela 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ngomnyaka odluleyo ngaleli langa ilizwe laliphakathi kobudlwangudlwangu, abanye babulawa, abanye betshaywa, abanye njalo bebotshwa kuvinjwa ukutshengiselwa ngamasotsha lamapholisa. Leli langa liyakhunjulwa lamhlanje. Umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa kaseyikwethula umbiko wakhe ophathelane lesimo sesizwe ngoba amapholisa emvimbile. Sile ngxoxo lesikhulumeli sakhe. Izikolo zivuliwe izolo ngesikhathi abanye ababalisi bengaphindelanga emsebenzini besithi bafuna uhulumende abangezelele iholo. Kambe lamuhla isimo siyabe sinjani? Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uzulu uphakathi kokukhumbula abantu abayisitshiyagalombili ababulawa ngamasotsha lamapholisa ngesikhathi inyakenye ngemva kokukhalala umsebenzi owawuqoqwe inhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU phezu kokutshabalala komnotho lokukhwela mahlayana kwentengo yamafutha ezimota. Ukutshengisela lokhu kwaqala mhla ka-14 ngozibandlela kwaphela ngemva kwensuku ezintathu. Kwaba lodlakela ikakhulu eHarare lakobulawayo lapho abanye abagqekeza khona izitolo bantshontsha kwathi abanye batshisa izimota. Amapholisa lamasotsha ahlasela ngemibhobho abulala abayisitshiyagalombili laba njalo alimaza abangamakhulu amabili. Abanye abafayo labalinyazwayo babengelani lokwenza lokutshengisela lokhu. Kulabesifazane njalo abathi badlengulwa ngamasotsha ukuhlukunyezwa kakhulu kwabantu lokhu kwasolwa kakhulu ngamazwe omhlaba esithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ahloniphe amalungelo oluntu. Kodwa olwela amalungelo oluntu uMnumzana Charles Nyoni uthi ukudanisayo ukuthi amalungelo oluntu alokho engahlonitshwa nguhulumende kusukisela lasona leso isikhathi nyakenye.
Siyasika bakhohlwa abantu namaZimbabwe ababulawayo kanye nokuhlukumezwa nokutshaywa kanye nokurejwa ngamasotsha ngomnyaka ophelileyo ngathi ngomnyaka ophelileyo ngenyanga yesikhathi senesesekile. Sesikhanyela nje okathesi ukuthi kulimizwe ikhesi lokuqhubeka siya phambili nokwethisela abantwana beZimbabwe njalo ngokwefuna futhi ukubadikula kanye nokubatshaya njengoba khathesi bephakathi kokulungiselela okutshengisela kwabo ngokungathakazeleli ukuma komnotho walapha elizweni laseZimbabwe.
Abantu ngaleso sikhathi babengene ezitaladeni bekhonona ngokudula kwezinto ezigoqela ukudla, amafutha ezimota lokutshabalala nje komnotho. Ungathi lukhona utshintsho osolube khona yini?
Hayi, utshintsho alubabi khona kusukela ngesikhathi lapho kwahlukumezwa khona abantu, konke kuhlanganisela izinto zembusazwe waselizweni kanye nezomnotho kanye nokuphathwa kwamalungelo akazi. Izinto ezilokhu zibeke seziba yizingwesi kulalapho ezazikhona ngoba khathesi singakhanyela imali yokuthelakala kanye nokuthelakala kwezi kanye nempilo ekazulu ilokhu isaselakala nezinhlupho seziyinkosi ukubangela ukuthi kuzulu atholakale esefuna njalo ukuthengisela uhulumende ukuthi hhayi kathazi ngezinto okuma kwazo khona kuyikho okubangela ukuthi uhulumende naye esekhanya esefuna ukuthisela uzulu kanye nokuthengisela ukuthi kuzimisele ukuletha imibhobho emgwaqweni njalo.
Alubana kuthe kwaqoqwa okunye njalo ukutshengisela, ubona uzulu ephakamela phezulu yini nxa sikhangela umonakalo owaba khona?
Yes, izulu ngibona uzulu ephakamela phezulu ngoba uzulu okwakathesi usezibonele yedwa ukuthi uhulumende kala solution njalo kanaplani yokulungisa izinhlupho ezikhangelanile nezulu. So i-solution esiseli yodwa kuzulu ukuthi ayenze ngokutshengisela. So into abayimeleleyo nje ngeyokuthi nje maphonge ukutshelwa nje ukuthi namhla kuyalungiselwa kumbe namhla kuyahlalwa ezindlini, uzulu wonke uzimisele ukuhlala ezindlini zakhe kumbe ukutshengisela ngoba vele sebekhadile ngezinhlupho ezikhangelane nezulu bakhe ngoba i-corruption level yakhona vele isiphezulu okokuthi wonke umuntu kathesi sebazi ukuthi hhayi iyabheka.
Lo-ke ngumnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni lontu nkamili inkomo e-Studio 7 eseHarare. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa kaseyikwethula umbiko wakhe oqakathekileyo ophathelane lesimo sesizwe ikakhulu obunzima bempilo lokuthi kungathathwa amanyathelo bani ukuhlenga uzulu. Lumbuthano obukhangelelwe ukwethulwa emcimbini obuzenzelwa eMbuya Misotsi Hall elokitshini leMbare eHarare lamuhla. Ibandla le-MDC lithi amapholisa avimbela umcimbi esithi njengoba izikolo zivulwa nje amapholisa ayabe ephathekile. Umbuthano lo obuphansi kwesihloko esithi Agenda 2020 ubukhangelelwe ukuhlela indlela i-MDC ethi kumele ilandele ukuze kulungisiswe umnotho welizwe lezombusazwe. Lokhu kwenzakala kulokukhonona kwabanye abasekeli bebandla le-MDC abathi leli bandla limadolonzima kwezokubumba kumbe kwezokwenza ukuthi kube lo umhulumende ocacileyo bembambe uhulumende ngamandla ukuthi alungisise umnotho welizwe. Ngomnyaka odluleyo amapholisa avimba umcimbi ofanayo lapho uChamisa wayemele ethule amazwi akhe phansi kwesihloko esithi Hope of the Nation. Kwachaywa abantu kwabuhlungu omunye umama wephuka umbala. Untungameli inkomo Studio 7 uxoxele sikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda wasichasisela okunengi ngalolu daba.
Umcimbi lo ngokuthi uPresident Nelson Chamisa ube kufuna ukukhulumisana nezizalwane zeZimbabwe ngodaba lokuthi senze njani ku-2020 ukuthi sikhulule ilizwe. Ngalolu hlobo bekuyukuthi akula divola ukukhulu kakhulu kade lokwesatshelwa nguhulumende ngoba ubungumbiko ovela uPresident. Kukhanya ngani amapholisa eZimbabwe nohulumende eZimbabwe ulokwesaba kakhulu ukuthi uPresident Chamisa ahlangane kumbe acho akucabangayo kuzulu kazi weZimbabwe ukuthengisa ukuthi sibayazi ukuthi ilizwe lisezandleni zomkhokheli olalelwa nguzulu weZimbabwe.
Kulapho yini ubaba uChamisa abeza kwethula khona umbiko wakhe we-State of the Nation Address?
Well, siyazi ukuthi uPresident Nelson Chamisa wethule amazwi a-Hope of the Nation Address ngenyanga kaNovemba eminyakeni ophelileyo. Lapha ubekhipha umbiko omayelana lomnyaka ka-2020 ukuthi yena ubone ngani izinhlupho zeZimbabwe zingesilwa kanjani ukuthi bekawukazulu umkhononi ungalungiswa kanjani sisiya phambili. Bekungasinto enkulu kangako.
Bekuzabuthana abantu abaningi yini kahle kahle lapha?
umbuthano lo umbuthano obuzahlanganisa ubukhokheli we-MDC nalabo abazabe befuna ukuzwa umbiko lo umahlayana, kanti ke umbiko lo ubuzafakwa nakwezinye izindlela zokuthumeza umbiko kudlula.
Amapholisa aphe sizatho bani kumbe sizatho bani kulivimbeni?
Aphe sizatho sokuthi uhulumende ka okhona kathesi akala kuzisisa ukuthi uPresident Nelson Chamisa angahlangana nabantu ngobakhulumisana nabantu engabakhumbuzi ukudubeka kwabo okwansuku zonke. Isizathu esikhona kasikho segcekeni ukuthi bazama ukuthi kudingwane njalo kulungiswane, kutshengisa ukuthi bayesaba nje uPresident Nelson Chamisa.
Lo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare. Izikolo zivuliwe izolo ngesikhathi abanye ababalisi bengaphindelanga emsebenzini besithi bafuna uhulumende abengezelele iholo, njalo akwazakali ukuthi lamhla isimo siyabe sinjani. Ngakwelinye icele abazali bakhonona ngokukhuphuka kwentengo yama-uniform, imbadalo yama-school fees kanye leyempahla zokusebenzisa esikolo. Umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uchasisele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ngobunzima obubhekane labazali baleli dolobho lakoBulawayo.
Kunje nje amalayini amafutha alokhu esiya esanda ngoba ungananzela namhlanje njengoba ngikhuluma nje edorobheni ngangaphambanisi kule garaji elilodwa elilefuel lelele mpophoma okuthiwa yiBoom. Amanye amagaraji wonke awala diesel, awala petrol. So khonokho yikho okunye okuhlupha ngoba abantu basemzileni khonapha kuyathelwa amafuel. Amabhasi lawo esikhanya ukuthi abe ngawezumkho lawo asesiwa malutshwana ngoba amaningi angikhona asesiya ngiyabona adinga amafutha, mba amafutha kafikanga kodwa yananzela ukuthi ezimeni eziningi abantu abaningi bagcina begada ama-private cars nalawo futhi abantu sebelengile. Ngikhuluma nje ngibakhangele kwaba abalengile ezigengeleni lapho. Singami khonapho siphinde sikhangele futhi ukuthi kulohlupho lwempuphu kulezi nsuku eZimbabwe. Kule mpuphu okwathiza okwathengisa ukuthi izaba khona impuphu i-subsidized le yama-$50. But okwenzakalayo ukuthi impuphu ingaveli ibe khona ezitolo angazi ukuthi ithathwa ngobani. Nizayibona ukuthi igcwele phandle emgwaqweni, iyabithi idula. Abantu bayathi befuna ama-$80, ama-$70 wayelisti bona beyithenga ama-$50 phakathi laphana. Okubangela ukuthi abantu bagcine kwesinye isikhathi bethwele nzima ngenxa yokuthi yabo susehluleka lokuthenga lapho kuhlala khona engxa evelika kula muntu oyithengisayo laphandle. Ucina siyathenga nale dila yabe 110 yabe 120.
Kokuthiwa amanye ama-uniform athengiswa ezitaladini achiphile kumbe impuphu ethengiswa phandle ichiphile, kwenza kube ngcono yini?
Ole mali othwele imali, ngasikhuluma ngemali sesikhuluma nge-bond kumbe le imali entsha le wathiwa iZimdola, nxa ubambe i-hard currency kungcono ngoba uyenelisa ukuthi uzikhethele ukuthi angahamba ngemfikeni ngemakethe lapha edorobheni ifike ntobhadobha, ama-price akhona abethiyeni angcono kulalawo nxa usiyaswayipa. Sinkwa uyakwanisa ukuthi usithole nge-$13 nxa ule cash, kodwa nxa usiyaswayipa isinkwa uswayipe emashopu la amanye ama-supermarket i-$18 50. So yiwumehluko engathi ngiyawufanisa nalowo.
Khona ukuzuza imali lokhu kulukhuni yini, indwendwe zinjani namhla emabhanga?
Emabhanga ungafika ebhanga izolo ngengathi mbhoda ngatshayisana nabantu sebelele sebelayinile e-post office lelayini entambama ukuthi ngisekubeyemele imali yanamuhla. So khonokhuya nalokhu kuluhlupho. Ikhona ibhange elilodwa engingathi ngaphose ngilitshayela ihlombe lapha engiyangilibone koBulawayo i-CBZ ikakhulu le ku-5 Street lo-10th Avenue. Bayakutshela ukuthi fika before 8, ungafika ngo-7, ungafika ngo-8 o'clock exactly, bayakunika ikhadi lakho bakunike imali yakho ngoba ngeviki bayakunika $300 usihambela. Ngakuyukuthi le mali yakho ukuthi nje vela abantu bezibabha bala mali. So umuntu uyakunika 300 iphosi uyabe usuphose waqeda kuyimali kade uvele usuthi uyakukhangela. So bayakunika 300 ngeviki nxa uthethe ngomvulo usuzaphenduka ngomunye umvulo, nxa uthethe ngolwesibili usuyaphenduka ngolunye isibili. Ingcono amanye kulesi ngundengunde uyafika ekuseni uthi ufikile ubone sekunabantu abangu-20 phambi kwakuze ukuthi abafike kudala. So abantu bagcina bengela mali bayabuyela bengela mali nxa uthe wabalulekwatori $50.
Intengo yempahla
akula lutho olwehlayo. akuthwali kuyaqansa ngavele ngantu akuba lehunga hunga lokuthi izisebenzi kahulumende ziyafakelwa amasenti ambalwa kuhle kulale kutshintshwa ama-prize kusiyavuka ekuseni sokutshintshile namhlanje into engikhayela i-interbank rate ibisika $17.30 isuke ku-$16 so i-black market iyabe isike bo-$27 isuke kubo-$24 so vele kakula kutshintsha nxa ukutshintsha kwakhona ukuthi kuyake kutshintsha ama-figure but udubo luya lusanda.
Lo ke ngumnumzana Thembelani Dube esiphatha amandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke ngesikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usequme njalo ikhefu lakhe waya kwele Mozambique emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Filipe Nyusi owanqoba kukhetho lukamfufu nyakenye. Iphephandaba leChronicle lithi kulemuli yeGwanda ethathelwe imali yamalobolo efika inkulungwane ezingamakhulu amahlanu zamarand, i-R50,000. Yizigelekeqe ezine ebezihlomile ngembhobho. Imali le ibisanda bhadalwa ngumkhwenyana. Iphephandaba leHerald lithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usechaze ukuthi unkosikazi wakhe uMary Chiwenga ulamapasipoti amathathu. Ngalokho uxolo. Chiwenga uthi uMary kumele avalelwe esitokisini imali yesibambiso yesulwe eBayo. UChiwenga uthi njalo abantwana bakhe babegcotshwa ngemithi ngunina uMary okwenza ukuthi athi kumele abotshwe njalo. Okwakathesi ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu balaleli bethu kumlayezelo eliyithumela ke ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Sanibonani kuStudio 7. Ninjani? Asethembu ukuthi likahle kuStudio 7. Khuluma noBaba Ncube. Nami ngitholile le number zeStudio 7. Okwamanje bengisacela indaba ezalamhlanje mangabe zikhona nathi siyisizwe sikamthwakazi sizwe ukuthi kwenzakalani ezweni lakithi wakhiwe noma singaphandle kwezwe kodwa ngicabanga ukuthi sinalo ke nathi lungele ukuthi sizizwe indaba zakithi ukwenza ukuthi sihlale sazi ukuthi singabambani singabambi ini. Angibonga bantu abadala.
Salibonani, salibonani, salibonani balandeli nabamameli beStudio 7 kundawo zonke ezihlukene. Lo olibulisayo nguThabani Mhlaba. Ngisegoli eSoweto Midlands Zone 4 ngokomsebenzi. Nami ngithanda ukucizelela kakhulu laphana odabweni lwamatisha badala. Amatisha yiwo aphethe ilizwe, amatisha aphethe umhlaba. Isizwe sinje simile kungenxa amatisha, amasotsha umsebenzi katitsha. So amatitsha azama ukuthi amamelwe kakhulu. Ngicabanga ukuthi ma amatitsha engastrike until ezethole le nani yemali ayifunayo. Ngicabanga ukuthi ne government yakithi izezwa ngcono izikhalazo zabo. Ngoba manje uma bengathi bona babuyele emsebenzini bethi hayi kuzalungiswa ngendlela noma kuzalungiswa belokhu befundisa, angeke kulungiswe. Into le izahlala kuloko kuthi hayi kuzalungiswa kuzalungiswa. Aya bacatshangelwe.
Yebo 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 yebo, ngiphephisana wakasangweni lona iseJohannesburg eJulius. Hayi ithi ngikhulume lo okugcina ke lamhlanje noma nje ama record ami engafundwa kodwa ithi ngikhulume ke lokho okugcwala umlomo thina ezamandebele sifuna ukubushwa yinkosi yethu umzilikazi wesibili uStan Raphael Khumalo asifuni ukubuswa ngomnankakho kudala besibusa akunanto abasenzele yona ezumthwakazi bathokaza abahle asukumenini siseke inkosi yethu yiyo lento ezosisiza siphumenini endabeni zamashona ithi sikhulume lokho ngoba mangithi amashona ngiyazi ukuthi mhlambe sekengathi hey ipolitiki wathi wathi kodwa kusalayo kuyafana akuzwanwa akuzwanwa sokungcono nje kuhlukaniswe izwe hlukaniswe izwe siphumenini kulabo abantu izinto eziningi zivaleli ukuthi sisekwe ngabantu abangaphandle ngenxa yabo mnangagwa nabochiwenga lapho kusiza ngani nje nopresident banozositshela ukuthi sidle umrogo sidle umrogo abadala bethu bathwele nzima izingane esikoleni azisafundi lutho zibhizi zifundiswa ngabantu besishoneni uzoyichazelana ingane uma ingazwisisanga ngoba ufanele ichazelwe ngolimi lwayo umathibelendi yonke esegcwele othisha besishoneni bayalamba ngapha izingane yonke into akulanto ehambayo siyacela sikhulumele okokugcina-ke bamanje ati noma zingawafundi ngiyaza nongeke niyifunde kodwa ngithi mandebela sisukumenini siseke inkosi yethu sifune okungokwethu siphumenini ezweni lamashona sithathe umthwakazi wethu sime sodwa lokho kuzosisiza
umsakazi omuhle onjani umduduzi lo wase-South Africa ozalo usesigodini mina mbona ngathi ngezinye iindlela ama-sanction ngokuthi sibone mhlasi siyovota next lo mnyaka ozayo sizokwazi ukukhipha iqembu elizosizama noma lingeke liyenze kodwa sizama ukungcono ngoba lezano yethu le sithi siyayithanda ayisenzele lutho alikho manje lizwe elingenamuntu weZimbabwe ngendama yokubalekela udubo lasekhaya hhayi abazama sobheka sibona
ye hhayi siyabonga kakhulu Studio 7 umsebenzi awenzayo lokhu kuhle kakhulu ngoba silandela yonke inhlelo zonke elizifakayo so singathanda ukubana lonke likwenzayo madoda likwenze ngenhliziyweni yonke ya mina ngiphuma eGwanda lapha kodwa okwamanje ngiphila ngila eSouth Africa into eyinkinga laphana kithi madoda mina ngiyabona ukuthi ugovernment vele kalandaba lathi ugovernment kusho ukuthi uzenzela yena ukuthi azividele esakhe isikhwama ngoba umgwaqo ngamaphotholo ngikhuluma manje ngivele ekhaya ngiyangena ekhaya ipetroli ayikho ipetroli ithengiswa ngeforex akula nto ekukhona into zakhona ziyadura ukuthi wena uzithole kahle ngendlela efanele ukuthi igovernment ikhona ukumanaje izinto njengoba yayavotelwa ngabantu ayenzile ukuthi igovernment izithulele nje into abayenzayo so lo msebenzi elwenzayo madoda buqhubekelani phambili likuveze lonke iqiniso elipheleleyo phambili wonke umuntu uzozibonela ukuthi yena kati vele empilweni kuphilwa kanjani noma ungumuntu nje ukuthi uyekhumbula ekhaya angeke ukhumbule ekhaya noma ungazufika ekhaya kusho ukuthi vele uzokulokhu uhlupheka kati ezingikhuma kanje ngabe ndihlupheka ndithenga la mapetroli angaziwayo endleleni ipetroli yakhona uyithela manje i-10 liters sokuphelile ugijigijime sokuphelile sesiyophila kanjani ithumba abadala bathi ithumba ngalibona selivuvuka kakhulu sokuseduze ukuthi lidubuke liphole
salibonani bathwakazi lonke la elikhona kwezindawo ngezindawo ngihlanganani mina ngegama ngizinze lapha emzansi la engabalekela khona ngesimo sendlala engathanda ukuphawula kakhulu namhlanje isimo esilapha kwelakithi okubuhlungunhlungu mpela okuyikho kungiphatha kabi insuku namalanga emihla yonke ukuthi-ke uhulumende esilaye unguhulumende lwana olenhliziyo elikhuni inhliziyo embi unomoya omubi lo hulumende okuyukuthi-ke uhulumende ongafuni ukubona abantu bephumelela empilweni zabo ongafuni ukubona abantu besiba lezinto empilweni zabo ongafuni abantu ubona abantu besiba le mali ukuhlupheka kwethu sokuhlupheka yinto edalwe ngamasibomo kasikwidibe mhlawumbe kule simo esithile idalwe ngamasibomo uhulumende lo uyakwazi ukuthi into ayenzayo ivele izaletha ukuhlupheka ebantwini ukubathathela i-foreign currency ukuthi besebenze ngayo usuke kwazi kahle ukuthi uma ngithatha i-foreign currency la bantu bazahlupheka ngizabanikeza imali yami mina ezavelokha isiwa everyday loko kuyabe kujenaretha ukuhlupheka kwemihla lemihla kodwa leyo mali kabana kuyisebenzisa imali nje ezahlala yabuzela ilizwe lonke begijigijima bengazi le nto abayigijimisayo okuyinto ebuhlungu kakhulu impela ukuthi ngabheka ukuhluphe kathina esikuhluphe ekhaya kuyinto eyenziwa amasipomu eyenziwa nguhulumente. Bese ngizibuza ukuthi manje lokho yabe ekhala ngakho yena yini uhulumende ngoba nguye phela olethela abantu ukuhlupheka. Ukuhlupheka lokhu esikho manje akudala izimo zokutshintsha kosimo somkhathi kodwa kudala nguhulumende ngoba abantu basezimbabwe balawo amandla ukuthi bakwazi baziphilise bakhona ukuphuma bengaphandle kwamazwe. Nanku uyabavalela amathuba lama-passport la wenza kuba nzima ukuthi atholakale. Uhulumende uyazi ongazi ukuthi ngingambeka ngithi inhloboni kahulumente. Abantu labana bona umoya omubi ukuthi izinto zonke fanele zibonele kibo kungabi nomuntu nje ozadla ekhululekile. Wonke umuntu adle njengegundwane gijima icabanga ukuthi heyi kusasa kusasa. Yonke nje into umuntu sehlala nje ehluphekile emoyeni wakhe impilo kayisekho kahle.
Ngene ke kwezelemelika lapha abayisithupha abadinga kumela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli oluzenziwa kupheleni komnyaka. Lamhlanje kubele ngqoqompikiswano i-debate yokugcina phambilini kokhetho oluzadinga ozamela leli bandla. Ekuqaleni komkhankaso lo bekulamalunga ama-Democrats adlula amachumi amabili asebesele babalisa umnumzana Joe Biden, Bernie Sanders, Tommy Steyer, Pete Buttigieg, lo nkosikazi Amy Klobuchar, lo nkosikazi Elizabeth Warren. Besenza ingxoxo mpikiswano ledolobheni le Des Moines, Iowa, lapho uqala khona ukhetho lwelizwe lonke leMelika. Impikiswano le ibigoqela indaba zelizwe ezibalisa uhlelo lwezempilakahle lokunye njalo kwaba le mibuzo ephathelane lokuthi abancintisayo laba baza kwenzani ngodaba lobudlelwano lele Iran nxa bethe baphiwa ithuba lokubusa ilizwe leMelika.
Ninkata zilan,
ninkata
zilan, ninkata zilan.
ingoma kaDlamDlam loboyoyo besidubela ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Ingoma ethi Celebrations, ya celebrate ye umnyaka lokhu saqalisa ke. Igama lami nguChris Gande, siyadibana njalo sikhathi sinye kusasa kumbe lingasithinta emoyeni ngo 7:30 ntambama. Libe losuku oluhle.